sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Solanja 2021 ngikhathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, izakamizi zakobulawayo zithi kwengezelelwa kwamaviki amabili kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlayo unduna Vezi Maduna Mafu. Osomabhizimisi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimisi ku-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isilinganiso sabagula besila emkhuhlaneni we-COVID-19 samachumi phose ayisishiyagalolunye 87.3% kulabakhulelwa yiwo siphezulu. Phakathi kwenkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu, 35,222 kule nkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 30,751 abagule umkhuhlane basila. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1.4 lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.8 million njalo wabulala abazinkulwane ngungwane phose ezilikhulu 98,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 109.3 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.4 million. Izakamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo okungezelelwa kwangamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown. Abantu bethi leli linyathelo elihle ngoba umkhuhlane usudale umonakalo omkhulu elizweni. Kodwa bacela uhulumende ukubana aqhubeke eyekethisa ezinye zeziqondiso ze-lockdown ukuze benelise ukuziphilisa. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda kwe-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizokuthwasa kulomuthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi kubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So mbona ngani ku-right ukuthi ba-extend ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi benga-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So mbona hayi uku-extenda mbona ngani into e-right ngoba umkhuhlane silawo sibili. So sasame sadinga ukuthi silwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisasenkosi Ndlovu yena ukubona kukuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole-COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangelela abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi okufisa ukuthi ngaya kumbe ukukhona kwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lo okwenzani ayisikho ukuza qeda i-COVID kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani nokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona uyabuhlabiwa abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke nothi ukuthi abantu bebekhethelwa behlatshwa ngobungani kube sokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
Siyakwemukela ke lokhu njengenhlanganiso, njalo ke njengenhlanganiso esiphumile kathe sike sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo. Sisazi ukuthi bavele kunzimeni, kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba umnyaka uphela, inyanga kathe uqala ke kwavala ilizwe zange basebenze. Kathe sike ngumthwalo onzima mahlomba ukuthi basukume bathenge nje ukuthi bathenge imithi yogeza izandla. So njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathe ukuthi sibadingile esingakwazi ukuthi sikuthole, sizabanikeza ama-sanitizers, sibanikeze ama-thermometer, sibanikeze lama-mask, lama-penda, ikakhulu ke amadolobho ukuthi benelise ukuthi badwebe laphana emkambo izikhala zivuleke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kunhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Zelelwa kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo, ngoba abantu badubeka, abantu abala lutho, nohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka njalo bevalelwe akudali mahloko. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulohlupho lolo silulungisa njani sisiya phambili, kodwa ukuthi ku-extendwe kumbeni kunga-extendwa as long as kungakabi le solution yokuthi kwenziwani. Kusabuya wona la umuntu okuthi uvele eChina, kodwa abezempilakahle bengakakuqedisisa ukuthi kwenziwa njani, akusisizi ngalulo.
Izolo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze-lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu esekhefyu. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo, kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba bakhuthaza uhulumende ukubana afake intatheli izindaba kuluhlu lwamaqembu azoqala ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 owe-vaccine. Abenhlanganiso lezi bathi ngoba bavele bakhona kuluhlu lwenhlangothi zezisebenzi ezigqakathekileyo, ama-essential workers, kusukisela ekuqaleni kweziqondiso ze-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende esanda kwamukela umuthi we-Sinopharm kungekho nhlawulo ovele kwele-China. Uhulumende uthi phezu kwesipho senkulungwane ezingamakhulu amabili zamajekiseni awe-vaccine lawa, kulamanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 asebewathenge kwele-China abawakhangelele ukufika elizweni ekuqaleni kwenyanga ezayo kambimbitho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba okugoqela abe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bemkhuthaza uhulumende ukuba akangazikhohlwa intatheli izindaba lapho eqala ukuhlaba labo abasebenza kunhlangothi ezimqoka ama-frontline workers. Isiphathamandla se-MISA Zimbabwe, uNqaba Machazi, uchasisa ngenkuthazo yabo leyi.
Singakhangela ezambia sebenze njalo ukuthi hayi xa besenza okuthiwa i-priority list, intatheli izindaba lazo zikhona phezulu khona lapho ukuthi ziyathola le-vaccine khona. Ngakho-ke bekuyisicelo sethu kuhulumende ukuthi bekhangele ukuthi ama-journalist lawo efakwe khona lapho engafakwe, asifuthi bayaqakathekisa ukudlula wonke umuntu, kodwa ukwenzela ukuthi siqhubeke sithola ulwazi, i-access to information, ukuthi intatheli izindaba ziqhubeke zisebenza. Kuqakathekile labo ukuthi bethole le vaccine ezayo.
Isikhulumeli esenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba uhulumende engaziqakathekisi kangako intatheli izindaba.
Obekusenzakala ukuthi uhulumende ubengani uyasikhohlwa thina njengentatheli izindaba. Singakhangela i-lockdown ye-announcewa ngo-March last year. Basikhohlwa ukuthi besifake lathi ku-list yama-essential service providers. Kodwa yibo ababesibiza kuma-press conference asazi ukuthi babesithi sizabuya njani. Siphinde sikhangele ngo-January u-Vice President Constantino Chiwenga esinika i-list elama-essential service providers. Wasikhohlwa futhi. Sesibona ke i-vaccine sibuya ivela e-China. And ukukhanya labo baphinde basikhohlwa kodwa baye belokhu besibiza kuma-press conference. Besicela uhulumende ekhayelisise lolu daba ebone laye ukuthi intatheli izindaba zingadinga i-vaccine le njengoba siyabe sikhuluma lapho sisebenza lapho bona njengabameli bengatsha zikahulumende.
Okusekelwe ngeyinye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uDesire Juma.
Njengoba isifikile uhulumende ubesehle wabo. Wafaka i-category yabantu abazaqala ukuvaccinatewa ama-frontline workers ama-journalists baqale labo babe one of the first babe one of the first bantu ama-frontline workers abazaphiwa leyo vaccine.
Kunsukwana esanda kwedlula umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro uchasisele uZulu ngendlela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni luzoqhutshwa ngayo kodwa isimanga yokuba akazange agoqele intatheli izindaba.
Health workers, ports of entry personnel, ZIMRA, immigration, customs.
Isigaba sokuqala kuza kuba ngisalabo abasebenza kunhlangothi ezibalisa olwezempila kahle kumingcele iZIMRA abe immigration, customs, ama-funeral parlor abakunhlangothi lwezomvikela ama-village health workers. Bese kulandela abavele belemkhuhlane abantu abadala abeleminyaka engaphezulu kwengamashumi ayisithupha abasezintolongweni nabasebenza emajele nabanye abahlala endaweni ezivikelekileyo. Bese kusithi isigaba esilandelayo siza kuba ngesalabo abasezikolweni lakwezinye inhlangothi ezingekho engozini enkulu kangako.
The third phase will target those at relatively low risk until everyone is covered.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zihle zahlaba omkhulu umkhosi zisithi umkhuhlane we-COVID-19 kunje usuthethe abakulolu hlangothi abanengi abagoqela oZororo Makamba, Janet Munyaka owayesebenzela umsakazo we-ZBC, uFoster Dongosi owayengunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, owake wasebenzela umsakazo we-ZBC ongomunye wabalwa impi yenkululeko uCharles Kawaza labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. UMaduna otshone ngomgqibelo odluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside ubiba ekhangelelwe ukungcwatshwa kusasa ngolwesithathu. Abanye babathumele amazwi enduduzo ngabenhlanganiso yabadabuka okugodlwayo eyegodlwayo Development Trust bemelwe isiphathamandla sayo uMnumzana Nkululeko Chuma.
Sithanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane ngenkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi, sikhulumise abemoli, sikhulumise izihlobo zonke zakomafu, sikhulumise ugodlwayo jikelele emathekelele nje yonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda ebesiphila naye. Kuningi esikufunde kuye, kuningi asiphathise ngakho ekusikhuliseni ekukhuliseni ugodlwayo. Sinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakogodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba linhlanganiso safika kubaba uMathayi, wasamukela ngesihle, saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakogodlwayo indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Asamukela kuhle ngesihle, sacoca laye, samukela waveza ukujabula okukhulu kakhulu evele lithanda ukubona abantu bakugodlwa abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya liyene lisayini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu kodwa uzakumafu induna kagodlwayo sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika, siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyelondolozwa kwayo.
Ye kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini?
Sikhangelele ukuthi silandele iziqondiso zenezo ezikhona ze-COVID. Ukugeza izandla, sisanitizer, sigeza ngamanzi alesepa. Sikhangelele ukugqoka amamaski ethu ukuze sizivikele ekutheleni umkhuhlane. Sikhangelele ukuthi singaminyani, singabi duze-duze. Sizenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kucelwe ngabanye ke?
Sikhangelele khona lokho. Sikhangela indlela ubaba uMafu uNkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhlutshekweni, ekuhluphekeni angene kikho, ehlupheka ehluphekela ilizwe ukuthi likhululeke. Ngesikhangelele ukuthi umuntu ube ngumkhokheli welizwe, ibiyinduna engumkhokheli. So besikhangelele ukuthi-ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe noma bengabe bekhaya kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.
Lobe umnumzana Nkululeko Chuma owenhlanganiso yeGodlwayo Development Trust ube khuluma le Studio 7 esecingweni kobulawa. Osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi abo lanxa nje ilizwe lilokhu livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ememezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo, uMongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa iWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lamasanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabosomabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMCOS, kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu.
Thina kuthi ukuthi sesizabuyela emsebenzini. Lokho ke kuyasithokozisa njenge-BVTA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni, ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana lendingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi kobulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka Ngicela uhulumende ancedise obulawayo athole amanzi angapheliyo ikakhulu ukuqediswa kwegwayishangane dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19 ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera labo-dysentery labo-daria. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Wena bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke abawazi ukusebenza, abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
IZimbabwe ngokwayo generally economy ngokwayo it's over 80% informal. Ukubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo esithi ngesikhiwa hands to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyakeni ophelileyo ubasaphakathi kwezikweledi ezinkulu kakhulu njalo leta ukuhlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje. So kodwa kuphinde ukukhangele kwezinye indlela ukubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba amakhesi zade sesanda kakhulu kungakabi le-lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nge-lockdown simanage i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo badle.
Lanxa kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili, abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Izizalwane zaZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende weZimbabwe lowe South Africa ngokwehluleka ukukhulumisana ngokuvula isikhathi sinye imingcele langezikhathi zokunqabela ukuhamba-hamba kwabantu ezecurfew. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ithelo leSouth Africa lokuvula umngcele weMessina Beitbridge izolo lilethe injabulo enkulu kunengi labeZimbabwe. Abanye amapasipoti asephelelwe isikhathi, kanti abanye bafisa ukuyabona izihlobo ekhaya ngemva kokwehluleka kwenza lokhu ngekhefu lekhisimusi. Kodwa-ke le ntokozo isiphenduke intukuthelo kwabaningi njengoba izolo uhulumende weZimbabwe ehlulekile ukuvula imingcele ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esethula inkulumo yakhe ngokwengezwa lokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Prudence Moyo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende bobabili abakubonanga ukuthi ukuvula kucelele South Africa eleZimbabwe lisavalile yikuchitha isikhathi ngento engeke isebenze.
Kuyabe kumele kube khona ukukhulumisana ngoba kulobudlelwana obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa, kumele ngani kuyahambisana. Ikuthi nje elizweni leZimbabwe iqiniso ikuthi inhlelo vele azihlelekanga kuhle ngoba vele le governing yakhona ivele nje ayihambi kahle, izinto ziphonga kwenziwa. Umuntu nje avuke nje kusena athi khona thina ovura na edit.
Ngeviki ephelileyo inkampani kahulumende wakwele South Africa ibona ngezemingcele i-Border Management Agency ithi iqhube inkulumo leziphathamandla zomngcele eZimbabwe kuboniswana ngendaba ezigoqela ukuthi izikhathi zokwenqabela ukuhamba kwabantu zihambelane. Kodwa ke lokho akwenzekanga njengoba iSouth Africa isenqabela ukuhamba ngo-11 ntambama kusiya ngo-4 ekuseni, kanti iZimbabwe imemezele ukuthi yenqabela ngo-8 ntambama kusiya ku-5 ekuseni. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victor Mathutu uthi ukwehluleka ukuhlela kwamazwela omabili yikho okugcina sekubangela ukuminyana okukhulu emngceleni.
Loba nje ukuvula komngcele lowo kuyize nxa iMzantsi Afrika ivulile iZimbabwe yona isayivalileya imngcele. Umuntu usengaba lakho ukuthi aphume eSouth Africa ngo-9. EZimbabwe i-curfew ikhona iqala ngo-8. Akakwazi ukuthi angene eZimbabwe. So kuyethu umuntu ahlale phakathi laphakathi kwemngcele weSouth Africa neZimbabwe alinde ukuthi iZimbabwe izivule owaye umngcele ekuseni ngehola lesihlanu, nxa kugabanxa ihola lesihlanu ekuseni. Kuvele kusuke sokule imota ezininzi ezilinde ukungena eseziphumile eSouth Africa eziphuma izolo eZimbabwe sivalile.
Yasinisalwa seZimbabwe umnumzana uMakhotebe uthi abukho ubuhlakaniphi bokuthi elizweni elinjengeZimbabwe kuthiwe abantu balale ngo-8 ntambama baze bayevuka ngo-5 ekuseni.
I-transport ziyabe zingekho imali zokugada begcine besiyafika ezindlini yabo past 8. So kulomonakalo kumele umuntu ayo-attend umonakalo ayekhulumisa umakhelwane because kulayokho esikubiza kuthiwa yi-ama-service umthandazo, kuthiwa ngumthandazo emkhulekweni umthandazo. So nxa uza kuthi wena abantu abastophe i-movement ngo-8, so uyabona ukuthi it's a huge punishment.
Emalangeni asanda kwedlula inhlanganiso yabodokotela abezamalungelo oluntu eZimbabwe, Doctors for Human Rights, bakhuthaza uhulumende ukuthi angavuli imingcele yakhe le-South Africa ngoba kungavulela uhlobo lwe-coronavirus olubhahe kwele-South Africa. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi kuyadanisa ukuzwa abantu bekhuluma into engalabufakazi.
Well, we have opened the borders in discussion with Zimbabwe and the majority of people.
Labo abatsho njalo abasitshele ukuthi zingaki izizalwane zeSouth Africa ezingena eZimbabwe ngelanga ezingaletha leli gciwane.
We are going to Zimbabwe on a daily basis, who will bring the variant.
Enkulumeni yakhe kusizwe sonke izolo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwe-coronavirus izaqhubeka kwamaviki amabili ukuze kwehliswe amathuba okukhwela kwenani labahlaselwayo lalabo ababulawa ileli gciwane. Mathesitulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Ngehlukanisa izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawa zithi kwengezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi entuduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlwayo, uNduna Vezi Matuna Mafu. futhi osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo enkulu inyathulo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi ku-COVID-19 lockdown. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngaphrexitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
Lila.